So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayitshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eJohannesburg ngolwesihlanu, lapho azakuba lomcimbi khona.
Ingakho ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe nothabe ebandla lezaphu ngoba kulandele zaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla lezanu PF lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU PF ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela ezikaMthuli Ncube, akula lutho okubambekayo esikubonileyo.
Izakhamizi ze-Igusi eNyamendlovu eMathebelele North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngokuthi ngothika mtanda kumaviki ambalwa edluleyo.
Kudala abantu laba be-operatha iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethageta obhoko inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayetshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eBoksburg eJohannesburg ngolwesihlanu phezu kokuthinteka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo evezwe ngumsakazo we-Al Jazeera. U-Angel obelomunye umhlangano ngeviki edluleyo ubikwa engomunye walabo abathinteka kabanzi kule documentary. Ukhangelelwe ukwenza umbuthano ngolwesihlanu kulandela omunye omkhulu ewawenza eDubai. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amathuba okutshengisela kwelakithi siyancipha, ibandla elibusayo liyabulala lokubulala abantu nxa bengatshengisela ekhaya. Thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi bonke abasemazweni ukuthi basebenzise amathuba atholakalayo lapho kungela khona ukuncindezelwa kwabantu ukuthi batshengisele kubo bonke laba abaphathekileyo kudaba lokuweba ezomnotho, especially laba abaphatheke ngodaba lwe-gold looting evezwe i-Al Jazeera. Ingakho-ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe nothabe ebandla lezaphu ngoba kulandele zaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ukutshengisela lokhu likuqoqa kwele South Africa kuphela yini kumbe kukhona la kwamanye amazwe?
Sinxusa wonke umntana enhlabathi, wese mwana wevu, kwese kwamuri, yonke indawo, ngabe kuse-South Africa, kuse-England, kuse-Canada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophe ijambo layihlome ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abantshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, abantwana besifa ongela mithi, ama-pensioners lama-veteran ethu esifa bengela lutho abalutholayo besebenze gadala iminyaka eminingi, kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho bembuluza ngey'mota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide. Enough is enough.
Abe Zanu PF bathi ifilimu le iqoqwe izitha zabo ezizama ukungcolisa ibandla labo phambilini kokhetho.
Hayi, lokho sikujwayele vele besikukhangelele ngoba konke okubi ebakwenzayo bezano bayadinga lo muntu abangamsola, baza kuthi lokhu ngama-sanctions phecelezi. Hayi, lokhu kwenzela ukungcolisa thina. Bona abavumi ukuthi vele bangcolile, thina siyabazi bangcolile. Balamacala bazo bakuvuma ngo-2017 bekhipha uRobert Mugabe, but bona hayi vele ube sebenza lamasela lezikliwe. Kodwa jikijiki uzakuthi bazowujika bethi ngama-sanction. Khathesi bayakwala lokhu bathi hayi ngobani abafuna ukusingcolisa. Asoze sikumamele thina lokho ngoba siyazi ukuthi ngabantu abazingcoleleyo. Balamacala wabo bayakhuluma bodwa kumavidiyo.
Alo ke ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkonzo. Kwezokhetho ibandla lesisi lithi isigaba seCountry Park asiyi kubandla lezano PF. Lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo. Uncube bekhankasa eCountry Park ngomgqibelo. Isigaba seCountry Park ngesinye sezigaba ezabunjwa kakutsha kulandela inani eliphansi labantu ababhalisela ukuvota kulesi sigaba. Sixoxe lo mnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
ICountry Park izathathwa yiCitizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yiZanu PF ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela zikaMthuli Ncube. Akula lutho okubambekayo esikubonileyo thina okwenziwa nguMthuli Ncube ngaphandle kokufaka izithembiso. Ye, kuyokuthi ukhansela obevele khona eCountry Park, ukhansela owezanu PF, kenzanga izinto ezibambekayo kulezinto ezinje. Okwakathesi izesa ayikho eCountry Park. Izindlu ezakhiwa eCountry Park izesa akula, sebeze bethenga ama-solar panel bezifakela ugetsi. Kuyokuthi amanzi eCountry Park katholakale, abantu bathatha amanzi emgodini, ayikho nesiboranini, emgodini. Sithi amanzi anikezwa abantu kwakathesi angcolile, kahlambulukanga amanzi lawo, vele kahlolwanga ngabantu abaqeqeshileyo. Kuyokuthi inyoka ezivela egangeni, inyoka eziningi ende abantu abaningi sebesaba ukuya ezindlini zabo, ukuhlala ezindlini zabo besaba inyoka ezingabaluma. Konke lokhu Mthuli Ncube kazange akhulume ngakho. Akhuluma ngakho i-Wi-Fi, i-Wi-Fi ezafuna ugetsi ukuthi isebenze, i-Wi-Fi ezafuna imali ukuthi isebenze. Kuhle ukukhanye sobala ukuthi ngumuntu vele odlala ngengqondo zabantu. Angikholi ukuthi i-Wi-Fi ingaqathe kuyedlula i-drainage system lokhipha izinyoka luma abantu eCountry. Abantu bengabanjwa amehlo ngabe zanu PF abanika izithembiso ezingasoze
manje. Njengoba umnumzana Ncube yena ethembisa ukufakela abantu i-Wi-Fi lokunye okunjalo, lina njengebandla ozanqoba uyenelisa yini ukuthi ayenze khona okukhulunywa nguNcube?
Okwamanje engakutsho ukuthi sile program esifake edolobheni encedisa abantu abagogekileyo. Silama Wi-Fi mbona afika 20 ukuncedisa abantu abagogekileyo edolobheni. Iprogram le ikhokhelwa ngumama uSepiso Mpofu, onguye okhokhela iprogram le eyama Wi-Fi ebantwini abagogekileyo. Into esuke yaba nzima eCountry Park ikuthi kwaba liphutha ukuthi kube lo councillor wezanu PF, so ukuthi yena asesayinela amaphepha thina singabe Citizens Coalition for Change sibona ukuthi yinto engaba nzima ukuthi esenzele. So thina singaze sithole isithi yena leyo, mbonani kuzakuba lula ukuthi sifake leyo Wi-Fi. Kodwa thina siqakathekisa ukunikeza abantu amanzi logate kube iwifi ibisivuya ngemuva abantu be country park amanzi abo abanatha ona kahlanze kanga amanzi lana amanzi angkhona thathe emgodini imgodeli engcekeza.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirota isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zeAigusi eNgamendlovu eMatabeleland North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngelokuthi ngosikamtanda kumaviki ambalwa adluleyo, njalo bathemba ukuthi abasoze baphenduke futhi ngoba besethusela izakhamizi njalo bezithathela izifuyo lemali. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu, uchasisa okwenziwa ngothika mtanda laba, athi basebenzela endlini kaSobhuku.
Kulabantu okuthiwa ngothika mtanda. Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, betageta ogogo inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezi mali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councillor, lenduna, lo sepuku, lo mlisa, la mapolisa eduze, abayibo abaklia lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngayaba challenge labo bantu. Kade besebenzele emzini kaSepuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Beropa abantu egcekeni into emgceki ngaba challenge personally ngeyi-1 bona bangu-5 othika mtanda labo lezakhamizi zazifika about 20 something. Kwathi sokuntambama bathi komunye umzukulu womunye ugogo abasebemthathele ngangimdefenda, abasebemthathele inkomo ezimbili bathi bayaxola isa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingu-2 le-$100. So inkomo lezo kabaseyikuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu babo.
USobhuku walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kuvothi kamuthanda.
Kuzebenzeni lapha ngabezinyele umlisa lendlu asiphonge ukubukela kuphela babo. Abantu bona bebathande bona abantu besigakeni. Bavumelana mina ngidleka ngande uSobhuku ngiyabe ngikhamela abantu. Abakuvumela nayo into esebeyikhiphi ukuthi bakhonze ukuthatha kuphela lawo ngamangane e-altars abathathi bayavumela siyemukela athi singabantwana kulobani kulomngithi kusebhuku kulisa induli thina sokuthiwa kingayali nxa befunwa ngabantu.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansela Johannes Sibanda wakulindawo, yena othi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kuzekwabo kuzihlupho zabo kumbe kuzidayela izinto ngokuthanda izinto bayahamba kodwa sibatsheni besabafundisa la amalungelo abo ukuthi akula ngicela umuntu ongaphosa umuntu sabanika futhi nenhamba zamapholisa ukuthi ngaze kunzima ubone ngalenenzima uyadebalela ukuqinwa sengabe kuphola akusethini ukuthi aliba ukuthi indawo yonke patsele sothele la ngikho khona abantu bayithandela ngani umuntu ngokuphola akuthi uyabhadala ngini kuyafana nokuthi umbunga udokotela akuthatha ukuthatha patsele sibatshela ukuthi laba bengabalinganisi la madokotela kwesinto sibatshela njalo amasala misi manje abantu bayithi bakhanya ngentolo ezizazithanda.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befunde indiso yamalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje abo kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento le imusa egodini, njalo esebezwile lama video lama clips amanye ama audios engangibathumela wona kodwa ngaya ngafonela umsakazweni ngapha ekhaya banjela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyam reporter, but siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengoba abantu bayethuselwa kudala ngalesi sikhathi sokudlakela olwakela abakhona ngama 80s abantu lokho besesaba kungafika umuntu abantu abayithusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingalelo kubuya kuthi kamntana abantu bayahamba abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye omakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona uLondofa ungahamba wena kwathi ungayanga ufika kuthi uLondofa wonke umuntu akulamuntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe kubalisela laye usebhu lapha abagangela khona laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi bayaloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki wonke lokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi abantu sebexabana ekhaya sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi
omunye umhlali walindawo wesifazana ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba ngimele iStudio 7 ngise Washington ngingusithandekile Mhlanga
Siyabonga sithandekile okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umthuthisi womthethwandaba weHarare uMnumzana Mugobe Moringani ubotshiwe izolo esethezwa icala lokukhulula izibotshwa ngokungekho emthethweni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukhetho lwebandla leZANU PF ama-primaries awenziwe ezigabeni ezimbili eHarare azaphindwa njalo ngoba kwaba lodlakela lokucilibezela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kile bakithi lonke uthaba zonke jikelele esiloko silalele ezekuseni silebona ngathi bangena basiphukela zwathi nje kanye ngicalise nenkulumeni yonke wethu loti izaphu iphelela emathempeleleni kuphela okuyikho kuyenziwa amarapi iliqiniso izaphu ayifuni ukufesa iqiniso lokuthi ayilasekele kumbe ayilabantu abayilandelayo emashonaland yona isemathempeleleni emashonaland ngale bayenza kwabo okutshontsha khona kwesibuzwayo qhamuka manje lesizuza izaphu ilothando lwabantu kodwa ayilivumi iqiniso lokuthi khona yona iyefana le MRP ilwela abantu emathempeleleni iyenza sengathi ilwelizwe lonke akukho kanjalo engiyikwanisa amashona kulaleli lodwa elingafuna ukuthi khona iNdebele liphathe ilizwe lelana ngoba asoze betshontshe kahle so kuyafana abantu bakhitha iqiniso asiliyekeni njengoba linjalo abantu bezaphu abayekeli kulokhu bethi balwela iZimbabwe yonke abakhuluma iqiniso ukuthi balwela abantu bakubo and bona balosekele lobantweni bakubo okufanayo nje neMRP
siyabingelela emsakazweni siyabonga ngomsebenzi sibingelela abalaleli umsakazo silusizi kakhulu ngokuzwa abantu bezanu bephika amanga angaka bethi abantu abe TCCC babophise uJob Skala ngendaba zokuthi bayesabudu le support lowo muntu wezanu opheka leso story leso leyo nkulumo leyo hayi usase ingane akabona ukuthi abantu bakuphi kuyele ukusitshela ukuthi bona beyizanu ba utha lonke igold le diamond besiyathengisa emazweni bethatha imali befaka ezikhwameni zabo bengalandaba lokuthi ingane yeZimbabwe izophuzana amanzi awekho emadamu kodwa begijimela ukuthi becabani baqhatha i-TCCC ama-leaders e-TCCC elwodwa kuthiwa omunye uthi ule support ulomunye omunye ubophisa uJob Skala ngoba ule support bayitshela bani leyo nto eyibungane obungaka amaZimbabwe asehlakaniphile i-cheap politics yabo la leyo ababeyenza kudala ngeke balunge kusi manje basebenzele ingqondo awulamuntu uyavotela izano yamasela le akekho olengqondo kusi lonyaka ayila challenge makuthiwa kule election okuthiwa ikhona iframe fair election lonyaka bazabona amazonke uChamisa ewina more than 70% or more than 90% le 10% kuyabe ngabangani bakhe umnanga kwabo bemvotela bonabo atshontsha lapha igolide kuphela siyabona
basakazi beStudio 7 sanibanani kanye nabalaleli ngokunjalo angihlale phezu kwedaba angachitha ngiyakhumbula ngo 2017 makususwa omgabe esikhulu enkundleni bathi laba bamsusayo bathi sokunezigebenga ezi around the president yikho bemsusa esikhundleni sesibona le nto yayenzeka ngo 27 nansi Al Jazeera isisikhiphelile khona sesikubonile ukuthi kunabantu abasebenza lo president uelizwe kube yibo abatshontshela ilizwe kwayena la upresident involved ekutshontsheleni kwelizwe umnotho welizwe ndubhidlika yonke into ezimbabwe ingahambi ngenxa yokuthi kulabantu abasurrounded upresident kanye naye upresident abatshontshela ilizwe ezimbabwe kulanto ehambayo izibhedlela zilamithi imigwaqo ifile oteachers amateacher waholi amanesi waholi kodwa mabethu bafuna imali kuthiwa ama-sanction kati ke akula ama-sanction ama-sanction kucatsha ngomunye ilizwe litshontshelwa nguyena lotu ngumholi wa labangani bakhe hayi kariza yi ngabe nje kuthiwa yena uyacabanga kahle uvele ongafanelanga adinga ukuthi ezesike ubefanele ukuthi yena azicabangela azisikele ngoba ubugwelegwele bakhe bonke sobubonakele
yebo Studio 7 lapho nje ngiyalibengelela abantu nomusa siyeyi lapha ezimbabwe sesikhathazekile mina nginesimanga labantu wakithi esindebeleni lapho wayakhala ngomnankaza ukuthi ibhalagwe wayeqeda abantu ebhalagwe kodwa kathesi wabhizi ngaye angikwazi kumbe kulo omnankaza wayi-3 kumbe wayi-4 angikwazi ukuthi wafunani ngikuye yeyi kumbe yiwo amalembu awo lawo ahambayo kumaprofita awo lawo ejohani masoyelawo ningabe segoki intsalo nemakhepisi iingqondo zisezithathu kuthiwa abantu kakuthandazeli ilizwe bona abantu bethandazela okokuthi sibulawe umnankaza wawini abantu wakithi nje hayi 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 wathi amashona la amashona ayenzeni bona yiwo abhizi namnankaza kodwa umnankaza kuthi ugcwalise ibhalakweli ngomnankaza wenjani lo akawakwazi nokuba amaphapha anto esindebelezi angaphoa ukuthethisa amashona amashona umnankaza wasamfuna bona yiwo amfunayo khona
ayi mina ngimangazwa ngabogogola kulabo kanti bona basuka nini ezikhundleni barizena nini imisebenzi kambe abantu abahlala ezikhundleni beze bebhuge becine bengasaboni amagama abangcolile kanti into abayisaba ukuthi bethiye isikhundla yini ngoba ungabhekisisa intsha laleyo ntsha yezanzibar kayisebenzi abasuke ezikhundleni babhodabhoda yonke indawo omthuli ube sebhotelwa ngapha betshontshe izimali ngapha sebefuna ukuvotelwa utshela abantu ukuthi uzobayenzela i-Wi-Fi yamahara i-Wi-Fi yini lempilo yomuntu ungakuqatalisa i-Wi-Fi nempilo yomuntu abantu bengahlala bengelayo i-Wi-Fi into ebalulekile empilweni impilo yomuntu ukuthi abantu baphila ngayo bayasebenza na imali balayo na nothi ukutshela abantu nge-Wi-Fi yamahala bazothi bengenamafoni behle yokuthenga amafoni ekhaya lona ilizwe lehle yokuthi libayezela amafoni bekutshelwa nge-Wi-Fi i-Wi-Fi badla yona le Wi-Fi yamahala abantu bakhikhitha abake beyekele ukurojwa ngamasipela wezayo abantu bakhikhi bevuke bevuse umqondo ubungiseni ilizwe ilizwe libe right manje umhlaba wonke uyakhala all over ukhala ngokusela kwenkomo inkomo zitshontshwa yingoba nabo umnankaza bogawulela abojoseph yibo abatshontsha inkomo kodwa kwenkomo siyakustopa okwenkomo ozazi ukuthi wavula ibutha yenkomo zokusela siyakustopha kwenkomo ngeke sisebenzele amanye amatu lokho siyakustopha lo ngeke sihluphekele kuyo
emsakazweni kastudio 7 njenjani kulo ndoda okhuluma ekuseni namhlanje kuthiwa ngubheka impilo wathwathi othe izaphu nemthwakazi zikhankasa emathebuleleni hhayi yeyona umbono wakho ye siyawuzwa mpela kodwa thina nje mthwakazi vele savele saphumela egcekeni ukuthi thina sikhankasa emathebuleleni kuphela ngoba vele silwela abantu basemathebuleleni kuphela angeke sikhankasa emashonaleni ma sesikhankasa emashonaleni mta sesikhankasa silwela abantu basemashonaleni thina silwela abantu basemathebuleleni abancindezelweyo ngomunye umhlobo so kumele kuzwisile ukuthi thina singamthini MRP association national party silwela abantu basemathebuleleni kuphela wonke umhlobo osemathebuleleni sabulwela lapha hayi izaphu ilo izaphu lokhu ithi national kodwa ikhankasa emathebuleleni kuphela hayi izaphu vele isinto eyafayo nje liya MRP ezayezela abantu ezingcono hayi izaphu hayi izaphu vele iyi-national nje ngomlomo kodwa ngezezwa kula nto eyenzaphu lizaphu
ndingelele enkundleni ngabe litshona njani lonke basakazi ngithemba litshone kahle hayi ngiyamuzwa ugawule lapha uyahlafuna akufanani mnumzana gawule ngabe kuthiwa khona ezimbabwe umongameli engayenza amacala esesihlalweni uma esephumile uyabotshwa ngabe umgabe wabotshwa ngoba umgabe ngumuntu owaguguda abantu ebabulala abantu ngesikhathi egugurawunde esebenzisana labona laba abaphetheyo manje yindaba umgabe engazange wabotshwa ma kuyikuthi umthetho usebenza ngaleyo ndlela lalo phetheyo ngicabanga ukuthi umthetho ngabe ufe ngabe kazange limfake amasotsha azange amfake esikhundleni ngoba naye ulawo amacala unawo amacala kodwa-ke into eyenza laba abantu bengaphumi ezihlaleni baze baguge babalekela wona lawo macala ukuthi kube sokuthiwa hayi sebhugile engakakutsho ngoba sebhugile umbuzo enginawo nanku umuntu engathi sebhugile ekodlwengulwa wenziwa njani uyayekelwa yini ngokuthi sebhugile ngicela umphendule khona lapho gawule
Studio 7 Studio 7 sanibona ngiyaphila ngolise bonke abalaleli semakhaya kanye nomthawa zonke ejikile bengithi ngiphendule lowo nkomo lo wabekhuluma ngokuthi izani right terms abantu into eziright and yenza kahle zana wena baba siyazi ngamani singabathengisi bakithi esindebeleni kodwa dlanini kahle imali yezana not at least tshela ukuthi abantu baphila kahle eZimbabwe sihlupheka kangaka kumanje usemazweni kuyenxa yezana kodwa-ke lina azazi litholani kuzani kuyayincoma lithi right kunini izani yabusa kumanje nabo 40 something years lutho ayikho into yakuyenzela yabopha abamani bantu bezindebeleni alikho ishono eliyofaka ushintsho ngithi ebantwini besentweni singakhohlwa izanini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika mnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni awe-New York lamhlanje kudaba lwakhe lokufumbathisa untombazana aya laye emacansini ngemali yokhetho. UTrump ulamanye njalo amacala adlula angamachumi amathathu akhangelane lawo. Izolo usuke edolobheni leFlorida esiya eNew York ukuyazinikela emapholiseni lamhlanje ekuseni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukubotshwa kukaTrump kuyinto ekhangelwa ngabantu baseMelika ngendlela ezishiyeneyo. Nxa useceleni likaTrump uzavumela nalo Trump ukuthi yi-politics. Kodwa lapha mna ngibona ngani eNew York lapha abotshwa khona balandela umthetho. Ngoba kungubani lobani obekwenzile ekwenze ngesikhathi se-election njengendlela akwenza ngayo ukuthi ubhadale umuntu ukuthi athule, ukuthi akhulume. Wayevalanxa silocha leli licala kumele ukuthi lithonisiswe lifake phakathi komthethwandaba njengoba ekutshwa anti uzafakwa kumthethwandaba kuzayakutsho ukuthi umthethwandaba wona umbona njani ukuthi athi yena yi-politics kuvele kuyihlala kwakhe yindlela aveka ngayo loku wangena ku-politics yonke into ayikhulumayo uma abantu sebemphendula kumbe sokungani sokumbalekela sokumtshekela uthi yi-politics hhayi sizabona ngoba laba abantu abavoteleyo ijuri le evotelweyo icubungule yabona okulethwe phambi kwabo uthi kuyinto emangalisayo kumbe kungumonakalo omkhulu ukuthi uTrump angabotshwa kumbe engabotshwa.
Manje nxa ukhangele wena ubone ngani akusoze kubangele na ukuthi kube lodlakela njengalokhu okuthiwo ngabanye abantu abathi lapho nxa ihamba imithethwandaba kuzaba lodlakela yena ngokwakhe uTrump ayelutshotshozela.
UTrump nxa sonke isikhathi sesendaweni lapha angamanga khona kuhle usuke aqoqe abantu ukuthi kube lodlame kube lodlakela kodwa abuyakhohlwa ukuthi kungonakala kuzabuye futhi kumlethe kumthethandaba ukuthi yena nguye owatshotshozela abantu ukuthi kube lodlame. Kwalesi sikhathi ngibona ngani udlame lwangikhona nqoze lube khona alusoze lube yilolwane olumangalisayo njengakuqala lolwaluko luka-January 6. Abantu sebekhathele labanye labo sebevula amehlo sebebonile ukuthi ubaba lo kanti yena wahlala engofuna udlame ngonjani ukuthi abanye abantu kathi sibabotshiwe basemajele abanye balindele kuye emajele ngenxa yokuthi bangena udlame olwalubizelwe nguye uTrump. Angiboni lokuthi futhi eNew York le ukuthi uzusuke uyetshaya udlame eNew York uzakuvela ngaphandle kwezinye indawo ngoba uTrump eNew York lekala isapoti njengesapoti ukuthi ngaye kuthiwa kwenzakala eGeorgia kumbe Mississippi kumbe Tennessee kumbe eTexas udlame belungaba khona ngoba yikho lapho abantu abamsapota khona. Kodwa kamboni ngale ukuthi kuzaba lo dlame olumangalisayo bake bazama abantu lokuthi bendlandelela ukuthi i-FBI lezinye inhlanganiso ze-security bezikhangelele ukuthi kuyini okwenza okwenzakalayo kuma charts lapha abantu ukuthi abantu bakhulumane bathi hayi akula okubumbayo okutshengisayo ukuthi abantu abaningi bathukuthele ukuthi bangahamba bayekwenza udlame ukuthi bancedise uTrump kule ndaba yakhe.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gandhi.